So we seek a descend of a VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 18 kumfumfu 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Njengamisa Zimbabwe sihleli phansi savumelana ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumise uZulu ngendaba yokusetshenziswa kwama-cellphone kumbe sithi internet lapha eZimbabwe.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isungula uhlelo lokufundisa uZulu ngamalungelo akhe kwezokusetshenziswa kwenkundla zebulenjini be-internet.
Abantu bayazi ukuthi uku-applyela amaphepha kuzophela, kufanele be-apply online, kuzovalwa mhlaka 30 November. And then ke kufanele ukuthi be-apply online, bebhukhe ama-dates abo, bebekwa.
Ilanga lokugcina elokuvuselelwa kwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa amaZimbabwe exemption permits selisondele izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngengxaki ezihlangana lazo. Soluqaliswa kakutsha uhlelo lokunika abemazweni ilungelo lokuhlala lokusebenza eMelika olwama green cards. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isisungule uhlelo lokufundisa uZulu ngamalungelo akhe kwezokusetshenziswa kwenkundla zebulenjini ve-internet. Kubika intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo.
Abahlali becabacha kuwatch 2 kobulawayo namhlanje bebethe gwaqa okwamahola amabili befundiswa ngobulembu beinternet amalungelo abo kunye lamacala abangahlangana lawo lapho bekhulumisana labanye ebulenjini. Ekhulumisana labahlali becabacha umhleli wezebulenjini eMisa Zimbabwe unkosazana Kholiwe Nyoni Majama utheba kubone kuqakathekile ukuphuma ijumo bekhulumisana loZulu ezigabeni zonke zelizwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo.
Njengamisa Zimbabwe sihleli phansi savumelana ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumise uZulu ngendaba yokusetshenziswa kwama-cellphone kumbe sithi internet lapha eZimbabwe. Ikakhulu sikhangelele ukuthi ngesikhathi lesi sikhangelele ukuthi sizabumba umthetho oyabukhangele ukuthi wonke umuntu unakho ukuthi amalungelo wakhe asebenzisayo kumbe alawo njengosizalwane seZimbabwe uyasebenzisa lakhonapho nxa isebenzisa i-internet.
Ethi abantu ababumba umthetho kumele baqakathekise amalungelo abantu ekusebenziseni ubulembu ngoba isisekelo sombuso sikhuluma ngamalungelo oluntu kwezemibiko.
Njalo usulombono wakho ngalowo mbiko otholileyo usuzakhulumisana labane njani. Njalo njengezizalwane zeZimbabwe sibe ngabantu abenelisa ukuthi nxa kusiba lezinto ezenzakala ezweni lethu okufana lama-election abantu bazi ukuthi kathesi sokule internet ekhona kodwa ziningi izinto okumele zinanzelelwe kulo mthetho esiwuyenzayo. Kumele sikhangele ukuthi laba abantu abawubumbayo lowo mthetho bayaqakathekisa amalungelo abantu ekusetshenzisweni i-internet.
Isakhamuzi secabacha umnumzana Lazarus Masuku ubonge kakhulu uhlelo lokufundiswa ngobulembu ethi lubavule amehlo.
Siyathaba kakhulu ngoba yiyo into eqondileyo ukuthi uma ukhuluma iqiniso liyazibonakalisa lebantwini bezwe lento engabe iyakuhlupha kube sobala la kumuntu olaleleyo. Yikho ke siyabonga kakhulu abantu abami ngokuzosifundisa into enje abantu abaningi kade bengakwazi yonke lokhu.
Umnumzana Mandla Nkosi Ncube uthe ubulembu kunye lenhlelo ezizalayo yizinto ezinhle kodwa ziyazisinda uma sekuyiwa ekhethweni. Unkosikazi Nobuhle Ncube uthe ufunde okunengi njalo uzayabela abanye ngakufundileyo mayelana lobulembu.
Mina ngifunde okuningi kakhulu njalo ngibusisekile ngakho ngoba kungivule amehlo bengingakunanzelelanga ukuthi khona kungaba lento ongahlangana layo endleleni ikufake engozini njalo kumele sibone ukuthi silelungele lethu ukuthi sikhulume ngakho konke okufaneleyo izwi.
EZimbabwe sekulabantu abambalwa asebethe babotshwa ngesikhathi bethumela imibiko besebenzisa inkundla ezehlukeneyo zebulenjini kunyanga edlule. Umfundisi u-Ivan Mawarire ubotshelwe ukuthumela umfanekiso owevidiyo enkundleni eye-Facebook, WhatsApp lezinye ngokuswelakala kwamafutha ezimota ezweni. Ngezinye izikhathi uhulumende uyacisha ubulembu lapho kulenhlelo angathakazeleli ukuba uZulu azilandele. Iningi labantu eCabacha bakhale ngentengo yokungena ebulenjini bethi iphezulu njalo amankampani abomakhale khukhwini lapha kumele bengabizi intengo ephezulu kakhulu ukuze uZulu wonke afinyelele imibiko eza ngobulembu. Ngimele iStudio 7 iseCabacha nginguNompumelelo Moyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo. Bobulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane East and West, Ebinga North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza North and South, Enkabazwe Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Umphathintambo omutsha obona ngezemithetho umnumzana Habiton Bonyongwe ubesedalele ephalamende okwakuqala lamuhla lapho abuzisiswe khona ngamalunga aleli dale ngamalungiselelo okhetho. UBonyongwe ukhethwe ngumongameli Mgabe ngeviki edluleyo ukuthatha isikhundla ebesiphethwe ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Amalunga ePhalamende abuze imbuzo eminengi egoqela ephathelane lohlelo lokupha uZulu izithupha. Osanda kuba ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Obed Mpofu laye ubephendula imbuzo yamalunga. Sixoxe lomeli weBinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Into akade sidinga ukuthi sizwisise njengamalunga edalela ePhalamende njalo njengabameli babantu ikakhulu ngodaba lokubhalisa ukuvota yikuthi okade kusenzakala ikakhulu kulawa kulezindawo okuthiwa khona kule phase yakuqala yokubhalisa ukuvota yikuthi khona okwehlukene lalokho okujwayelekileyo ukuthi esikhathini nxa kuyikuthi kuyabhalisa ukuvota kuyaqala kuthunyelwe abantu abezi isithupha abe department registrar general abathathisa isithupha kanye nama birth certificates ukuthi behambe befika benike abantu ke izithupha lezo ezinakalayo ukuthi benalise ukubhalisa ukuvota. So kutholakele ukuthi ke kulezo ndawo ezibe ku phase yakuqala azibe usibanga sakuqala abantu bezithupha kwesinye isikhathi baqalelwe ngabantu ababhalisa ukuvota, okutsho ukuthi ke kulabantu abaningi abasaleleyo abangasakwanisanga ukubhalisa ukuvota. Isizathu kuyukuthi bengelazithupha bengela ama-birth certificate kumbe njalo izithupha zabo, osokusitsho ukuthi amalungelo abantu ukuthi babe izizalwane ezigcweleyo ezinelungelo lokuvota aseqanyuliwe nguhulumende. So yikho kade sikudingisisa ukuthi umnumzana uBonyongwe esitele ukuthi bayakwenza njani.
Uphendule wathini yena?
Uthe yena kuzakhangelisiswa okutsho ukuthi khona kule thuba lokuthi mhlawumbe kungatholakala ukuthi bakhona abanye abangakabhalisi ukuvota, kungagcina sekuthiwa hhayi kakuphindwe njalo kuyethathwa kutsha izithupha njalo kuyebhaliswa kutsha ukuvota kulezo ndawo, ikakhulu lezi ndawo eziqalise eziqalise uhlelo lokubhalisa ukuvota.
Uthe uPhakama Lawe uzama ukubuza wambetha ngesikhundla abelaso ubaba uBonyongwe, kodwa wathi ungumqondisi wogatsha lwe-CIO. Lokhu kubangele ukukhonona kusomlomo wedale kanye lakumalunga ezanu-PF. Kakasuki yini ekubeni ngumqondisi we-CIO ubaba uBonyongwe?
uBonyongwe sikwazi engu-director general we-CIO wase appointwa ke ukuthi abe nguminister. Asisazwanga njengoZulu ukuthi lo msebenzi usuke wawuchiya.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli wePinga North etale lePhalamende sixoxe laye eseHarare. Ilanga lokugcina elokuvuselela amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa aweZimbabwe exemption permits selizafika, izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngengxaki ezitshiyeneyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, the Migrant Workers Association South Africa, umnumzana Butholezwe Nyathi, ukuze sizwe okunengi.
Into ekhona nje ukuthi i-system le enja ayi-introduce i-VFS. Ekuqaleni maye mina ngiyibheka ngabona ungathi i-system esebenzayo kahle, ngoba yayivumela ukuthi umuntu uya apply esuke lapho imbonise ukuthi sokufanele ebhadala, imprintele ifomu ehambe e-Standard Bank ebhadala. Ngemva kuba ebhadele, i-system ibisimbonisa ukuthi manje sowubhadele, ivule ukwenzela ukuthi ekhone ukuthi ezibhukhele i-appointment yakhe ekhethe ukuthi uzosubmitha ngaliphi langa. Kodwa kunabantu ababhadala nge-date ethile around 22 September okwatholakala ukuthi i-system beyingaphikaphi ukuthi sebabhadala. And then ke ma silandelela i-VFS yasitshela ukuthi sithumele labo bantu beze khona ngale ngase-VFS bazokhona ukuthi bebancedise. So inkinga ikhona lapho ekuthini kunamalayini abantu ma befika bayajikiswa ukuthi bebuyelana nemakhaya, ibani patient and so forth.
Wena ngokubona kwakho bakhona yini abanye asebeye ekhaya ukuthi bayobhalisa ukuvota bechiya ukuthi bayenze khona okwenziwayo kwamaphepha kathesi?
Well, indaba yokubhalishela ukuvota nendaba yamaphepha indaba ezimbili ezehlukeneyo. Abantu bayazi ukuthi uku-applyela amaphepha kuzophela kufanele be-apply online, kuzovalwa mhla ka 30 November. And then ke kufanele ukuthi be-apply online bebhukhe ama-dates abo bebekwazi. Kukhona abantu vele njengenjwayelo abantu abahambayo emakhaya ngesikhathi se holiday.
Umnumzana Vuthu Lezwenyathi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zeZimbabwe kwele South Africa, a Migrant Workers Association South Africa. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande ekhonale eSouth Africa. Ku-Livestock namhlanje sixoxa ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezihlangana lengxaki ekudingeni amaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ilunga lekomishini ebona ngezokhetho kwele Kenya selithiye umsebenzi sokusele iviki elilodwa kuphela ukuthi kwenziwe ihlandla lesibili lokhetho lokudinga umongameli. Ilunga leli lethu lewombiko okuthiya umsebenzi lise New York khonapha eMelika lamhlanje. Lisithi ukhetho luka mhlaka 26 kuyona le inyanga kalusoze lube ngolukhululekileyo ngoba kulokufuthelana kukomishini yezokhetho njalo lokungenela kwabezombusazwe. Siye ngakwele Portugal. Umphathintambo wendaba zasekhaya kulelo lizwe laye usetshiye umsebenzi ngemva kokuba ingozi zokuqhamuka komlilo zibulele abantu abalikhulu lonyaka. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelengilandi selilahlekelwe ngabantwana ngenxa yemithetho yogatsha lwenhlalakahle kaZulu eyokulondolozwa kwelungelo labantwana olwe-social services besethezwa amacala okwehluleka ukondla kuhle abantwana. Kubika u-Ezra Chisaspanda.
Ukujezisa umntwana ngokumtshaya, ukumhwabhela loba ukumncitsha ukudla kubikwa kuhlukumeza nguhulumende weBrithani. Ugatsha lwezenhlalakahle kaZulu lusebenza ebusuku lemini luhlolisisa ngesiphatho sabantwana osokubangele ukuthathwa kwabantwana abaningi bezizalwane zeZimbabwe ngezizathu ezitshiyeneyo. Lokho sokudala ezinye inhlupho ezifana lokuchitheka kwemizi, abantwana bagcina ikusasa yabo engamanga kuhle besiyagcinwa emzini egcinwa intandane, kumbe abantwana abavela emolini ezilabazali abathathwa kudakayo kumbe abalahlwayo ngabazali. Umnumzana Inondibale osebenzela lolu gatsha uchaza ukuba bona abantwana bathathwa nxa sokutheni.
Abantwana bathathwa nxa kuyikuthi sokuyenziwe ama-assessments. Ama-social workers bengayenza ama-assessments bethola ukuthi kulento abangathi beyibambe bethi hayi into le iyafaka umntwana at-risk. Therefore, i-decision yakhona usually it involves ama-decisions but ultimately abantwana bagcina bethathwa ngendlela enjalo.
Abantwana mabethathwa bayajabula isikhathi esiningi. Becabanga ukuthi lapha baya khona bazazenzela amathanda kungasela abazali ababakhuzayo. Unomvelo Mhlanga oleminyaka elijumi lane yokuzalwa yena ungumunye wabake wathathwa wanikezwa abanye abazali. Kukhanya kakujabulelanga lapha ehlala khona. Lesizungu samhlupha waze wagcina ebuyela ebazalini bakhe ngenyanga edlulileyo kampandula. Okumthinta nje umntwana eNgilandi bakuthathela usale ubambe phansi kungakhathelekile ukuthi ngonganani ungubani njalo wenzani empilweni. Unkosazana Sihle Gumede ngomunye wathathelwa abantwana njalo yena bakhe phinde ababone baze bafikise iminyaka elitshumi lesitshiyagalombili.
Abama abantwana bathathwa bangu-2 omunye ole-9 omunye ole-5 bathathwa i-social services khona manje angikwazi lokuthi bangasukulama-3 years bethethwe.
Kusobala ukuthi iningi lezizalwane zeZimbabwe le-Afrika jikelele ukujeziswa kwabo abantwana le ndlela abondla ngayo ingane basebenzisa amasiko alapha abadabuka khona kwephula imithetho yaseBrithani. Kukhanya kuba buhlungu ebazalini abadabuka hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasezokazi le-Afrika ubona amasiko lesintu saba sesilahliwe lenhlonipho ingasekho ebantwaneni. Abantwana abaningi bazenzela umathanda njengoba dinga amalungelo abo ukuthi benze abakufunayo. Umnumzana Dumisane Dumakude wathola umntana ke ontombazana esemacansini lejaha emini libalele akabuzanga okuningi wabhaxabula umntwana lejaha.
Mina ngehlela lohlupho lapha kusho ukuthi umntana wami ngube le 13 years ngo 2014 wathi ngifike endlini lapha ngathola ingenisijaha. Uthe kunjalo ngaxotsha umfana lo ngokuzonda lokuthukuthela ngacela sengitshaya umntanami lapha wasembizela amapholisa wacela sekusiba involved social services. So watsho ukuthi bathi ngoba ngitshaya umntwana into engavunyelwayo elizweni leli umntwana akatshaywa, so basebethi bazamthatha umntwana khona omncane le 2 years laye bahle bathi laye bazamthatha kunjenje kathesi angikwazi ukuthi abantwana laba bangaphi.
Ekuthathweni kwabantwana abazali abatshelwa lutho ngabo lokuthi bahlala ngaphi njalo lokuthi bakhula njani. Umnumzana Ndibale ulandisa okwenzakalayo bengathathwa abantwana.
Abantwana nxa sebebukhe bayaluza usiko lwabo. Abanye bayatshintshwa amabizo, abanye banikwa amanye ama-families avela ezakubo, abavela eNigeria, whatever families afuna ukubahosta. Uyathola ukuthi abantwana labana bagcina sebesiba lama-behavioral problem whereby ukuthi sebefuna i-support. Abanye sebegcina besiba exposed kuma drugs, begcina sebebhema imbanje, begcina sebethatha ama drugs njengabo cocaine. Sigcina siwabona abantwana sebegcina labo sebetholakala kuma mental health services.
Kusobala imithetho yeBrithani ungathinta umntwana umncitshe wokudla loba ukumhobhela usuhlokoza inyoka emlindini ulakho kulunywa uyathathwa umntwana. Ngabe lihlala kahle kaZulu lokulondoloza kwabantwana njalo ungabotshwa lokubotshwa umntwana ahambe unaphakade lo msebenzi wakuphele nxa ungosebenzayo. Imele Studio 7 eLondon ngingu-Ezra Jesus Banda.
Soluqaliswa kakutsha uhlelo lokunikeza abemazweni ilungelo lokuhlala lokusebenza eMelika olwama green cards. Uhlelo lolu olwaziwa ngokuthi i-Diversity Visa Lottery Program lwethulwe kutsha lamuhla ngo-6 p.m. ntambama. Isikolo someli weMelika eZimbabwe sithi lolu hlelo kaluhlawulelwa. UGibbs Dube uyalandisa.
Isigodlo seMelika eZimbabwe sibika ukuthi soluzaqalisa kutsha uhlelo lokudinga abantu abafuna ukuhlala kule Melika olwe 2019 Diversity Visa Lottery Program olwaziwa ngokuthi iGreen Card Lottery. Uhlelo lolu olwethulelwa uZulu mhla ka 3 ngomfumfu lonyaka olwalukhangelelwe ukuthi luzaphela mhla ka 7 ngolwezi luqalisa lamuhla. Lukhangelelwe ukuthi soluzaphela mhla ka 22 ngolwezi lonyaka. Lokhu kulandela ukungasebenzi ngemfanelo kobulembu be-internet ekhasini lohlangothi lukahulumende ole-Department of State kukheli ethi dvlottery.state.gov. Isikhulumeli sesigodlo seMelika eZimbabwe umnumzana David Maguire uthi kusukela ngolwesithathu lamhla ngo-6 p.m. abantu bakhangelelwe ukuthi bazabhalisa amagama abo kukheli leli lapho abezethula khona ukuthi bangobani. Ungaloba konke okufunakalayo kumele ugcine lokho kuthiwa yi-confirmation number ephuma usuqedile ukuloba okudingakalayo. Nxa ulemibuzo dinga uMagwaya okugatsha lwe-public affairs esigodlweni seMelika eZimbabwe kumbe ungene kukheli lobulenjini lwe-internet elithi hararepass@state.gov kumbe litshaye ucingo kunombolo ethi 001-263-5758-800. Ngizaphinda njalo inombolo 011-263-5758-800.
Lingakhohlwa ukuthi aluhlawulelwa lutho lolu hlelo lwama green cards. Siyengasekamelweni. Kambe izithandani izilala ziqokile na? Kuyini okuvunulwayo nxa kuvunulwa? Asizweni unkosazana sikathele nyathi Umnumzana Sipho Msholozi lo nkosazana noma mlalazi bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 umanyathi usungula lingxoxo.
Umuntu ugorila idress kulama nightdress phela amanye lawa awesama phela uyinika mina ngithanda kakhulu awesama ngoba ngiyayenza ukuthi umuntu usale ngezeka kuhle ekhanda iplace sisele sigqokela amafutha amakhanda ethu thina omama siyawagcoba kakhulu so le-hairstyle ungalala kuphela laphana uqedile isigcoba amafutha inkamelo iyavuka isengokunye and then le-hairstyle iyadiliva ngazokuyukuthi kade vela luka kuyabelekho ngokwatheka njalo njalo iyavuka ekuseni sokwana ukwatheka kahle lazimele ziyavuka nxa ungazibophanga ngolutho ziyavuka sezingata iqhiye esikhathi esiningi iyathelela iphule but iphule sokuya liphule
bamba khonapho-ke ngizwa kuthiwa silo baba lapha ecingweni uSipho Ndlovu Msholozi Msholozi nxa ukuthi ule sithando sakho uyabofisa ukuthi sigqoke njani nxa sele siyaphumula ntambam
nami ngempela ngifisa ukuba kwazi wabona so hey kusuke nje kungiphiqe nje kancane but hey ngabe ngathanda ukuthi vele gqoke vele yasifisa
khuluma sibe isifiso sakho ufisa ukuthi afake lesoke sekhanda kumbe
engafaki inactive hayi ebe nje njengeimfomu yakhe yokuzalwa nje yiyo nje engibona ingcono
sithathe-ke uNoma Nicky Mlalazi unxa umbona egqokile into zakhe seyisikhuntakhunta senjana uyabo sithini ngakho
ngiyakhala sengimtshele ngithi hayi lokhu-ke yilokho sikwenzile
uyabe gqoke into enjani
uyabe gqoke okunye lakho kodwa vele uneshot
uyagqoke lokho okuthiwa ngamapijama
hayi akalawo amapijama unamashotaybesikhuma
sikhuma loma mdluli lapha uthi amapijama ahle ekubulala i-appetite vele uhluphelelwe nje
ukuthi amapijama lawo alawo umthelele masilala
amasokisi lawo phela abantu bathi amasokisi masifolo emakhanda la
kodwa phela indlela yokuthi thina sivikele iy'nele zethu bayafana ithi masifuya sibahle emasokisi la yona sisizayo
lolo bekuluhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube we Studio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo yenguqu lamhlanje iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi esiqongweni sengalane ye-Castlelager Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yanamuhla kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum linqobele iShabane Mine 2 kanyawo empumelelo ichiye selile miklomelo engamashumi amahlanu nathoba munye 59 yikanti ngemva kwalo kule qembu le-Dynamos lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lelitsholotsho njalo elile miklomelo engamashumi amahlanu nathoba munye 58 endaweni yesithathu kuhlezi iqembu lenkezi Platinum lalo elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lelechapungu njalo elile miklomelo engamashumi amahlanu lesikhombisa 57 kweminye imidlalo edlalwe namhla emini iqembu le-Hawmine linqotshwe nge-2-1 ngelebulawayo city elewange libe ngutshikilo bhanqa kungela eleni elisekulitshayela emambuleni leleyada kuthi elebantu rovers linqobe lezepc kariba nge-2-0 umphathi weqembu lebantu rovers u-agent sawu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba isifiso sabo ngesokuba benqobe kuyo yonke imidlalo emihlanu abaselelayo kusizini yalo nyaka
muhle kakhulu i-target yethu vele i-3 points sathi sizo 5 nil against iHarare City bambuza ukuthi you are relegated bantu rovers don't speak relegation what is important igelma games la asele ukuthi sikhangele i-15 points sidlale kahle abafana laba balokhu banjani basakhula basedevelo what we worried about i-performance yabo team shape good habits e-grounding and just sikhangelele this bantu rovers
imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu le-Triangle lizadlala khona lele-Highlanders ngase-Gipo kuthi enkundleni eluveve iqembu le-Chicken Inn lizadlala lele-Harare City ikanti esigodlweni iHarare iqembu le-Black Rhinos lizemukela ele-Capes United enkundleni e-National Sports Stadium ngimele i-Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Kwanele-ke okwalamhlanje mthwakazi omuhle kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.